Abaqashi sebekhuthazwe ukuthi bananzelele impilakahle yezisebenzi egoqela imikhuhlane yengqondo ngoba iningi labantu ligula lifihla ngenxa yesimo somnotho welizwe okungaphambanisa impumela yamakhampani abo. UDokotela Mthabisi Amele Bhebhe uchaza ukuba umkhuhlane wokusindwa imicabango ujayelekile njalo iningi labantu lilawo.
Nxa sikhangela imikhuhlane yengqondo sithi umuntu ocabanga kuhle kumbe olengqondo esebenza kuhle ngumuntu lowo okwanisayo ukuya emsebenzini, ekwanisayo ukucabanga kuhle engahlangana lezinto ezihluphayo, izitresi, ekwanise kumbe ukuhendla ama-issues wona lawo, njalo kube ngumuntu oziphilela kuhle kusociety yawo. Nxa sekuthiwa umuntu usele-mental health problem, ngumuntu lowo osebona sokunzima izinto ukuphilisana nabanye ngoba ulokhu ecabanga kulento elokhu emdlayo emoyeni. Nxa umuntu engazithola elomkhuhlane wengqondo akumelanga ehlupheke kangaka ukuthi ngiye yedwa esigabeni ngoba sibaningi, njalo kumele sicinisane sithole usizo olufanele.
Umnumzana Makhosi Tshalekwa onguye okhangele izisebenzi zekhansili uthi njengabaqhathi bebengakafiki esibangeni sokuthi babe lolwazi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango uma bekhangelene lezisebenzi zabo.
Indaba ze-mental health yindaba ebezingakapublicizwa kakhulu ukuthi zazakale ebantwini abaningi, okungangokuthi kunzima ukuthi uthi nxa uvuke ekuseni ungumaneja uzwe isisebenzi sikufonela sithi sona ngile mental health problem ngicela ukuthi ngingaze ngabuye emsebenzini. Besingakafiki kuleso sigaba esokuthi abantu babe lolwazi olungangalolo. Kodwa-ke ama-wellness programs awe-physical health besisiba lawo lanxa lapha lalaphana i-mental health siyidobha, kodwa-ke besingakaze sibe le nhlelo ezikhangela kanye ziqondane ngqo le-mental health.
Omunye wabaqhathi uMnumzana Sikhumbuzo Baloyi obemele ikampani elungisa imbiza lemigamu eyekhango uthi ukuze ikampani iphumelele kuhle kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe lempilakahle nasengqondweni.
Sinanzelela ukuthi izisebenzi ukuthi zenelise ukuthi zibe productive enough ukuze lokhu esikhangela ukubana sikwenze emsebenzini ama-target abefakiwe benelise ukuthi ikampani iphumelele ukuthi babe belempilakahle. Lokhu esikhuluma kuthiwa i-mental health, thina-ke njenge-organization ukuze sincedisane lezisebenzi zethu ukuthi zibe lempilakahle ngoba sinanzelela ukuthi isisebenzi esiphile kahle engqondweni isisebenzi esimelisa ukubana sisebenze kahle.
Omunye osakhulayo osebenza koBulawayo uNkosazana Duduzile Mathema uthi yena ulaso isibindi sokutshela umqhatshi wakhe ukuthi kaphathekanga kuhle engqondweni.
Ngingaba lesibindi sokuthi ngifonele kumbe ngitshayele ucingo umuntu engimsebenzelayo ngimazise ukuthi kanye nelise ukuthi ngibesemsebenzini uma kuwukuthi kukhona okwenzakalayo nxa sikhangele endabeni ze-mental health. Mina isibindi ngingaba laso ngimtshele sibindi, kodwa ukuthi ngingathi ngingamtshela through i-telephone conversation kanyeza kengikwanise, kodwa engingakwenza ukuthi ngimtshele through into efana le-WhatsApp. Ngiyabe ngizathumela i-WhatsApp, mina nxa sengifona ngifona ngisenza e-follow up ukuthi ngithi mqhathi ungabe ubonile na umlayezo lapho ekengisitsho into efana layo.
Abenhlanganiso ezehlukeneyo bebecocwa ngomkhuhlane ongahlasela izisebenzi okuyikukhubazeka kwengqondo. Kuvele ukuba abaqhathi abaningi bebengaboni umkhuhlane lo ngelihlo elifana leminye nje imikhuhlane ejayelekileyo. Ngakho izisebenzi zithwala nzima ukuthi zichaze ukuthi ziphatheke kubi ngomkhuhlane wokusindwa imicabango. Abaqhathi sebecetshiswe ukunakekela impilakahle yonke yezisebenzi egoqela lokukhangela ukuhlaliseka kwengqondo. Njalo inkokheli lezi zithembisile ukuletha inguquko kuzisebenzi ngoba sebenanzelela ukuba ukuze ikhampani iphumelele kuyadingeka ukuthi izisebenzi zibe ziphilile engqondweni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathalile Masuku.